abali mubonakala kithi ngoba sase silingele ukuvunwa sibili silimo sabo kodwa ngomoya namanzi afikayo hayi bonakala konke kwalala phansi yokuthi vele akusavuka ilutho kumumbu wawusuza koma so ulele emanzini
kwenziwani ukwenzela ukuthi badobhe nje khonoku okuncane okukhona
hayi lokhana vele sokonakele sokukhuntile sokubolile so sebelindele nje ukuthi nxa bengaqalisa kutsha I think next year or seasonal lokho okunye okulinywa seasonalikho abangakwenza futhi bethi redo okuningi hhayi kwadamageka
amasimo abo sizokuthiwa vele kugcwele izifula indonga kunjalo nje
ye amaplazi amaningi kwaba zindonga sibi loko kuthi ha kuzathatha umnyaka ukuthi kulungiswe
kambe ukuthi bona abalimi bangazilungisela bodwa kumbe kumele bancediswe ngurhulumente
uncedo luyadingeka sibili kuhulumende ngoba abaningi bengeke benelise ukuthi bakulungise bebodwa
kodwa-ke linangi kwenu nxa sesikhangele i-National Employment Council liyabanceda yini kumbe vele kuzima ukubancedisa
hayi uncedo luzakhitshwa lukhona sibili luzakhitshwa bayafika khona le bayebona idamage ekhona then bese bebona ukuthi bangasiza njani
xa sesikhangela sibili njengokutsho kwakho ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthi abalimi laba begcine belima kutsha bangazama ukulima kule ndonga kunjalo kambe kungamilani kunxa kunjalo
hayi akungeke kube lalutho oluphumayo ngoba umhlabathi wonke wahamba wagezisika nje sokuzindonga okungatshengisiyo lokuthi kwake kwalinywa khona amahle yiwasegcwele aphuma phansi
singathi indawo okuthiwa zingazani zilabalimi ababhekane lohlupho lolu zindawo ezinjengaziphi nxa ungazibalisa nje ezilutshwane
zisechimanimani
singathi abalimi baningi kakhulu khona ngale
ye bakhona sibili indawo yamaplaza amakhulu akhona ngale so yikho konakala khona kakhulu ngoba obhanana balala phansi ogwayi mumbu labosuga cane vela ama-trainer wakwanisa ukungena so sebevuna ngezandla lokho kuswelele
singathi lapha sikhuluma ngabalimi abamhlophe kumbe abamnyama
kuhlangene abamhlophe labamnyama.